Indaba ku VOA Ndebele. Ivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngomvulo mhlaka 1 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namuhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before you. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Indodana kamuyi uJoshua Mkhabuko Nyongolonkomo ithi ilizwe lalingeke libhekane lenhlupho eziningi njengalokho okwenzakala kunamanje ngabe abantu balandela imisebenzi kankomo.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe. Wonke umuntu uthi ngabe ubaba unkomo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yithi isizwe ngesisitshele ubaba.
UZulu ubambe owangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors.
Ngibona ngathi kulezinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi. Umnumzana Promise Mkhwanazi, umkhokheli weDajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela namhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho-ke sokumele athiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Athiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday, the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Mina ngibona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona zani ke amapolisa lamasosha phoka azoza angenela abantu abagande ngakhona?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi agande abantu ozaganda abantu, kodwa noma bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisizi, kunzima kukhulumeki. Akunamali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Ukumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokhu.
Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla lezanu PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokho ngumnumzana Believe Gawule, wake wamela itsholotsho edalele Senate.
Ngabe siyancedisana ukuthi yona lo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali naleyo esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonokho gibhi sikukhangele, kwenze ngabomu. Akunanto esingakhwela siku zonke, lento ethengwa kulapho, lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa siku zonke uvuka kukhweza. Yiwo kutenga sithi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yiDajamuka sesijikile campaign. indodana kaMoyi uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo ithi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho okwalelwa nguyise labanye abalwa impi yenkululeko. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo wethule amazwi la ngesikhathi uZulu ekhumbula okwenziwa ngonkomo owayesaziwa ngokuthi ngumdala wethu uChipo Chitetsa, lamanye amagama ayincoma imisebenzi yakhe emihle. Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi 1999 esengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Indodana yakhe ithi ilizwe leZimbabwe lalingeke libhekane lokugugudeka komnotho okwethusayo ngabe inkokheli yelizwe yalandela okwakufiswa ngunkomo elwela ilizwe njalo ilizwe selithole uzibuse. Ake sizwe uSibangilizwe Nkomo ekhuluma ngodaba lolu.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Awulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNkomo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare kusiye ePlumtree kusiye eBergbridge kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi dayimdara Nkomo eRipo ngabe ubaba uNkomo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesitshele ubaba. Ngingafananisa nganika umfanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nxa kulo baba oqinileyo kuwa lo mthetho imuli yabe ibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Uba bengabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba lamasela aphumela egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga njalo njalo. Ukuthi kuhle ekhaya into ubaba unjani kasekho sibi lapha ekhaya. Yini umzekelo sengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya sesikubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bebona ngani umdala wayipolitician. Umdala waye more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Ngumbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu lo Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane yokukhanya kukamdala. Ngibona singaphume kunyame lokhu. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ke ukuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga khona ukuthi hawu, kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina besikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamadabu, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. UNkomo yisibani sesizwe lesi, akula ngenye indlela. UNkomo yisibani sesizwe lesi, isibani engasifihlwa ikhabodini, isibani sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa uNkomo ngokuthi sikhulume imbali eyiyo, sikhulume iqiniso ngoNkomo, simlandele noma elele egodini lakhe kathesi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMoyi uJoshua Nkomo sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Simon Khaya Moyo webandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe leZimbabwe linanze usuku lokubhubha kukaNkomo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edala lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu. Luqakatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo, ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthina iZimbabwe inye. IZimbabwe kayila mshona, ayinamndebele, ayinamvenda, ayinamkhalane. IZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela ukuthina ekutshoneni ngathi babembiza bemuthi nguChizo Chitetsa kwese kwese, utshengisele ngumuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, kusebemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqube laphambi isikhathi segubhela wundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni wagcine yena ezehlisa wavuma ukuhambane labantu laba abasebesiqeda laba yikho kwafanya bona i-intercondisakade 2 December 1987 inkokheli engeke yafa yakhohlwa ngasikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende ka
wangitshela into emhlulu khangela ubabami akula ngitsho isitrada ngitsho one eZimbabwe esibizwa ngebizo lakhe yethiwa umsikadayo ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa so kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezulu emisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF sigqoqe laye ekobulawayo. Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba atshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leZimbabwe Independent zethuka kakhulu zizwa ukuthi ilizwe leZimbabwe selimise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukudinga imali yezifundo zabantwana abaswelayo. Ukhulume lokhu ethola isixoxo se-PhD asiphiwe likolleji lemfundo yaphezulu e-University of Zambia. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Sokwesikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma wathi sizwe ukuthi abanye abasithumezele ama-audio batheni namhlanje.
Salubonani balaleli, lo nguSihlamusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebeleni le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leya bamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebelelende le-Midlands. Kusobala kuye wonke umuntu osemathebelelende ukuthi uzibuze asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso watholwa ngamashona. Abantu bemathebelelende le-Midlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje. Babulawa futhi kuground kusukisela ngo-1983 kuze kuye ku-1988. Baqhubeka bencindezelwe. Ngakho nxa kuyukuthi izinduna zakithi lazo ziyakubona lokhu ngendlela ezibhale ngayo le document, siyabonga. Ngathi abantu bemathebeleni le-Midlands bangakhuluma ngazwi linye ngendlela izinduna ezenze ngayo, zesekwe futhi izinduna zakithi zingethuselwa, ngoba siyazi ukuthi njengoba sezikhulumile lokho ezikukhulumileyo kuleli yaphepha ezinike uPresident Mnangagwa mhlaka 28, siyazi ukuthi ziza kwethuselwa kakhulu ngalokhu ezikwenzileyo. Sicela abantu bazixhase izinduna, bame nazo ngaso sonke isikhathi kuze kufike lapho lathi esithola khona ukukhululeka njengabantu bemathebeleleni le-Midlands. Ngiyabonga.
Sawubona msakazi, igama ngu-Lakson Chabuza. Elami igama engingathanda ukuliphosa lapha ngelithi lona msakazi, angeke umuntu athi yena udla umsobho wenyama yenkukhu kodwa inkukhu yakho inyama ngokwayo kayidli. Ongawo ukuthi kungani kuthiwa imali zakwamanye amazwe zizasebenza ukubhadala ama-airports, ukubhadala kuma-duties kodwa zingathi zivele zisebenze elizweni? Kungoba le mali yakwelakide isoze yasebenza, soze yafa yasebenza, yavumakala kwamanye amazwe. So kabayekele sidle le nkukhu bengasinika umsobho kuphela kwelakithi lapha eZimbabwe. Abayekele sidle konke nenkukhu.
Mina ngubekezela madumavuzo seGwanda. Kule ndaba yama-transformer ezesa, ukuthi zesa yathenga ama-transformer whether yi-5 million or 5 billion that have not been delivered. Ibuhlungu. Mina ngile 1.5 years ngadujukela i-transformer, angila magetsi endlini, sengaze ngathenga isola, sesakhala lokwezesa, sakhipha imali ukuthi beyilungise i-transformer, kwathiwa ayilungiseki, singezelele imali itshintshi bengama-US dollars ukuthi besidingele i-transformer entsha. Up to now, 1.5 years later, lokhu ekunjalo kasilalutho, kasinamagetsi. Angazi ukuthi shuwa kuzafika ngaphi izinto zisenziwa ngendlela enje, i-corruption isiba ningi kangaka elizweni.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7, nxa ufisa ukuthi la usithumezele umlayezelo wakho, sithumezele uWhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Le yi-Studio 7 elizwa iphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Manje sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Inhlanganiso yabodokotela ithi kulabantu abahlanu abadutshulwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni ngesonto, abathi bafuna umbuso obalulekileyo kule Sudan. Abantu abokholo lwesiKristu kanye lezethekeli bathe gwaqa izolo eSt Peter's Square, lapho uPapa Francis wasethula umbiko wakhe oqakathekileyo loba nje ilanga belithisa okumangalisayo. Le yi-Studio 7 lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kusukela namhla sizabe sixoxa ekuseni ngokwenziwa ngabalimi abashiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lonkosikazi Olive Mguni olepulazi eNyamandlovu.
Ngilima amatamatisi kakhulukazi. Kade ngilima amatamatisi ngisebenze ukuthi last month but one, kade ngile hekthe amatamatisi. Ngisiba lenkomo, inkomo ezingamabrema. Amabrema amhlophe, ibrema elibomvu.
Singathi-ke kanye lamatamatisi akho athengwe njani?
Athengiwe nje njengoba kade kuyilokhu zeni, kade kuyiponzi. But hayi, athengiwe ukuthi ngizuzile at least about 5,000 pounds.
Singathi yakwenza futhi ukuthi ugcine uhlanyela futhi amanye?
Ya, kuyangenza ukuthi ngicine ngihlanyela amanye ngoba ngibone sibili ukuthi ngitholile. Ngicine siyathenga enye i-drip, i-roll ye-drip, ukuthi ngi-ready. Khathesi sengiqalisile ukuthi ngidinge u-9009 u-Styles. Sengiqalisile ukuthenga, sengithenge 3,000 plants ukuthi kumele ziyehlanyelwa. Lo kulima, kade sengilimile ngilungisa i-land. I-problem nje engilayo i-drip yami kayinkwani. Wona amatamatisi u-09 yena lo kade ngifuna ukuthi ngibe le-4,000. So lokho ngicokelela nje ukuthi ngidinge enye futhi. Ngikuthi kade siyithenga nge-use ngazo now. I-23 user iphakethi ye-1,000. So I have 3,000 engifuna ukuthi ngiwahlanele.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Nxa sesingena-ke enkomeni lapha, inkomo the ulazo ziningi kanganani, njalo-ke ukuthi uzifuye kungabe kumenjani?
Ile nhlanhla yokuthi nanizulu noma lingananga utshani mina ngilawo. Mina inkomo khathesi ngile-85, amathole ngile-18 amathole. Ngifelele ngithole futhi nami ebutime nje.
Okuhluphayo kuyini kuna?
Imithi yenkomo iyadura, ayiyangihlupha sibili. But utshani hayi ngilawo. Amanzi izesa iya isiwa. Isiwa izesa okuthi nina emgodi engu-2 igcine idamage kanxa ezesa. But I've managed to buy one pump. Enye iphampu ngihlulekile lokho engifana lokho. Iphampu zezilinge zoyizefa ukuwo kwamagetsi lokho. Otherwise, hayi, ngibona ingani khonokho nje ngikhala labanye.
Yes, singathi-ke wena vele uphila ngokulima, akukho kunye.
Ngiphila ngokulima, akukho kunye.
Abantwana ubaba bangaphi kwamanje imuli yakho?
Imuli yami khathesi ngile mntwana oseCyprus oqedileyo, yagraduate after three days oqedile. Ngikade ngigijima ngakho ukuthi ngibe ngithengisa ngimthumezele imali. UseCyprus but eceda nje kade ngimtshela nje ukuthi hhayi indoda ngcono ukuye. Then ngile one omunye oseNetherlands owenza i-doctory kodwa hhayi lo uyazibhadalela. One omunye usetsholotsho komazwisa usesenza i-teaching. Then one hayi use-South onguyi-firstborn yakhanya ngithi kuyehlula nje uyazamazama nje labanye hayi otherwise she's not doing well. Ama-firstborn kwesinye isikhathi abasindayo ku-firstborn.
Ye, ubaba-ke uyasebenza?
Ubaba was a Lieutenant General Pearson Mkuni, was here in 2015.
Unkosikazi Olive Mkuni, umlimi, sixoxela eSenyamandlovu, esabelweni seMantwele North. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokwenziwe ngumongameli Donald Trump izolo. Umongameli Donald Trump ngesonto ube ngumongameli wokuqala wakwele Melika ukuthi eqe umngcele wakwele South Korea le North Korea. Ube lo mkhokheli wakwele North Korea eseqa umngcele lo kulandela ukucela kwakhe ukuthi ahlangane lo King Jong-un babuselele inkulumo zokumisa ele North Korea ukuthi lingalolongi izikhali zenyuklia. UTrump uveze ukujabula okumangalisayo ehlangana lo King Jong-un kulandela umhlangano awenze le nkokheli ye G20 kwele Japan.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it. We were in Japan for the G20. We came over and I said, hey, I'm over here. I want to call up Chairman Kim.
Ngifisa ukuthi ngithi ngizwa ngihlonitshiwe ngalokhu. Bengingakulindelanga lokhu. Sasisemhlanganweni we-G40 kwele Japan. Ngase ngibuya lapha ngathi ngifisa ukutshayela ucingo kumgcini sihlalo uKim. Ukuthi ngeqe umngcelelo yinto enkulu kakhulu. Kunengi esesikwenzile. Lobu yibo ubungane.
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made. And this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you.
UKim Jong-un laye uthe uyajabula ngobudlelwano bakhe lo Trump. Kungayisibo bungani bethu, lokhu bekungasoze kwenzakale. Sokwenzakele. Kunengi esingakwenza okungamangalisa abantu. Kodwa ke kulabantu abaningi abachotoza okwenziwe nguTrump abathi kaboni ukuthi uKim Jong-un ufuna ukuthi esule izijeziso zenotho azifakelwa lilizwe leMelika. Inkulumo ezake zenziwa ngababili laba zamiswa kulandela ukuthi uKim Jong-un kazange afise ukuthi amise uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleDemocratic Republic of Congo linqobe eleZimbabwe Warriors 4-0 ngesonto kumncintiswano walonyaka wenkezo ye-Africa Cup of Nations odlalelwe enkundleni ye-June 30 Stadium kwele Kibite. Unwazinti u-Elvis Chibezeze udlale okuthiya abantu abaningi bebambe owangaphansi ngoba ubelibamba eliyekela kungani uphethe amalahle. Bezinetha okumangalisayo kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomqeqeshi weqembu le-Warriors kanye neziphathamandla zenhlanganiso yenguqu yeZimbabwe Football Association. Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo uthi kuyethusa okwenzakale eGibhide.
Kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngamathima afinisha ku-best 3. Kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board. Sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu, njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Kubonakale ngaphi lapha Hade?
Ngokubona kwami mboni ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali, kodwa kuthwalwe abalandeli, kwathwalwa kanye lentatheli zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona-ke sokulokukhonona okunjana kusuka-ke kungabi lokuthembana kube sokusiba lalokhu abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefulfilla amafisayo abasadlali belothando bele nhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe. Ngakho ke uqathe ukuthi nxa sisuka sifika kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali. Nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu, nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa.
Abantu bakhala ngonozinti.
Chidezeze uyadlala, uzakhumbula kubani uChidezeze uyenze kuhle ekuchikenini. Chikenini le ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League, lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona. Uqede nje isizini yona le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United. Ngumdlalo odlala kakuhle, lamhlanje nje bekungayisiko silo suku lakhe. Kodwa mbona ukuthi umdlalo uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC. Izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda, lapho nje bekungukuqhubekela phambili kusiya phambili. Singasola nje umdlalo owodwa, kodwa into ziwonakale kudala.
Umuzi wethu wadebe yingcwedi kwezemidlalo, sixoxela ekobulawayo. Sibona ukuthi abantu laba benzani khonapha kuFacebook abasibukeleyo. Gift FM Molosobeng lo Busane Bebe basibukele Dube, labanye abaningi sibili. Umsunduzwa Ndlovu uthi nivuka njani baba Dube? Kahle kakhulu baba Ndlovu, kunjani? Uzobuya ke uBusane Bebe uthi kuyabongeka okwenziwe zinduna ezihla ezenza umhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uzobuya njalo uBusane Bebe uyakhuluma ukuthi ilizwe libuswa ngabanye abantu madoda, kunzima lokhu emhlabeni. Uzobuya ke usisemhlabeni bayana uthi balambili abafana beZimbabwe ngeke banqobe xabe le ndlala enje. Ngosilitshale umculo kazinja ziyamluma nango khonapho ke kusasa salethulela okugcweleyo ngayo zinja ziyamluma. Dlalelani khonapho
umndomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu Inkosi uzakusindiswa. Amen, amen, amen.
Njengolithembisa kwami sizalethulela okuningi ngomculo lo kusasa. Singakehlukani ngokuthi sibone ebezigokela namhlanje. Inhlanganiso yeDajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ajiye umsebenzi. UZulu ubambe wangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors namhla losuku lokubhubha kwaMoyi uJoshua Nkomo. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisemoyeni ngokhephu 2.